Biden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhubu ukuthi enivumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba kakusho ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awusomanjinela, awusodokotela, awusoprofessor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa yokuthi nguTrump vele katshelwa, yilwana umuntu okuthiwa lihlongandlebe, ukuthi akala muntu omu-advisor, uyazi-advisela. Ungazuza uphosa uthi mina kini ngangimbone njengobhanda, ubhanda esabe usemalawi, ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engu-president. Uhulumende kaTrump laye unjalo. Bonke bana laba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma. Nxa ungakhuluma okuthiyana noTrump uyaxotha umsebenzi. Kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi. Yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi, angabi ngubhanda, angaxotshi abantu abalolwazi. Ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputhu. Yena uBiden khona lokho akwenzayo, ngibona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo. Ngoba kulabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic, izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa. So nxa ungubiden ungasuye dokotela ukuthi usithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha. Kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo, alalele abantu abalolwazi. Ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi kukaTrump.
Nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo, usele olunye ukhetho alukhangeleleyo, umbone zabusa njani?
Trump uma engawina i-election kuzakuba nzima. Angisho uze ama-Americans besithi hey, izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi, zenzakala ku-third world countries. Nasenge ngabona amasotha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstration. And lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili, kuzaba locubo. Kulamadorobha njengabo-New York, labo-Seattle, lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon. UTrump amadorobha njengawona la uzawufaka unotice, njengoba vele sebafake unotice ukuthi uzabathathela izimali, njalo uzathumela amasotsha. Sike sakubona ethumela amasotsha e-Washington DC ukuthi atshaye abantu abademonstrator. Enye into engiyibonayo uTrump angayenza ngaphandle kocubu yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathese yena enguyobusayo abenefitha kuhulumende. Kungamelanga ukuthi abenefithe kukhulumende. Kathesi usenze fihla. Ngibona ngani nxa angawini i-second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma, njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le-Congress ama-Republican bayehluleka ukumkhuza.